uhlelo lubuya kanye ngemva kweminyaka eyi-5 nanti ithuba selifikile ngemva kweminyaka eyi-5 ubana sikhethe kumbe sitshintshe ubukhokheli obesigaba obe-region lobelizwe thanda ukukhuthazeka kakhulu umama oyemathebeleleni waseZimbabwe ezweni lonke jikelele ukubana kasiphakameni bomama siyevota singaphakami singakomama kuphela kodwa siphakame lezimuli zethu zonke mama khuthaza ubaba khuthaza ugogo ukhuthaze ukhulu ukhuthaze abazukulu ukhuthaze umntwana wonke ole 18 years and above ukubana ayevota inhlupho zonke esilazo esikhala ngazo singakhona ukubana sizintshintshe kubalot box mama ungaphakami unguwe wedwa le muli yakho kuphela kodwa khuthaza umakhelwane ukhuthaze abangane ukhuthaze izihlobo ukhuthaze isigaba sakho sonke ukubana siphakame bethwele isithupha i-passport enga-expiranga susani ukwesaba kuzakhamizi lokho esikuzwayo ukuthi kuthiwa manxa uvota bakhona abakhona ukubana babone ukuthi uvotele bani ngamanga lawo mama tshela ukhulu tshele ugogo ukubana ngamanga lawo gogo ilungelo lakho lokuvota laziwa nguwe wedwa njalo ukuthi uvotele bani kwaziwa nguwe nonkulunkulu wakho lokhu indlela zokwethusela abantu ukukhetha ubukhokheli ufuze ukhethe ungelakwesaba ungelavalo inhlupho zonke esilazo bomama esikhala ngazo abantwana abangasebenziyo abantwana sebephila ngama-drugs indlala ngekhaya izinto ezingahambi kuhle ezweni ukuhlupheka lokuhlukumezeka konke lokhu singakhona ukubana siye kutshintsha mfike ubalot box ngeprogram lena esasiyidonsa bomama sikhuthaza abantabethu ukubana kabayirejista iprogram lena yahamba kahle kakhulu laloba ingasafikanga ezingeni sasilikhangelele ngoba lamanje bakhona abantu ofica kubana kabarejistanga kodwa kulabo abarejistayo sakhona ubana sibasinyele bomama ezindlini abale 18 years and above nanti ithuba seliphendukile njalo sikhethe ubukhokheli obuzasisuthisa for the next coming 5 years ngiyabonga